Soko izika atisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Musithandekile Mhlanga, endabeni zethu lamhlanje. Amapholisa akobulawayo abikwa ichise amakhombi amabili enzekini yedolobha namhlanje emva kokuwagijimisa ewethesa umlando wokusebenza ngaphandle komthetho. Ubona ngenhlelo zentuthuko yeHarare uMnumzana Thafazwa Mguti uthi ukudilizwa kwezakhiwo zalabo abathengisela endaweni ezingahlelwanga ngokusemthethweni yisinqumo esathathwa lidale labaphathi ntambo bakahulumente. Izakhamizi zeGwanda zithi ikhomishini ekhangelelwe ukubunjwa ezaphenya amacala lokuhlukuluzwa kukaZulu ngabezomvikela elizweni kumele ibe ngezimeleyo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Amapholisa akobulawayo abikwa ichise amakhombi amabili enzekini yedolobho namhla ngemva kokuwagijamisa ewethesa umlando wokusebenza ngaphandle komthetho. Ababone lokho kusenzakala bathi amapholisa la ajikele itiye gas phakathi kwamakhombi la njalo abalekile lapho esenanzelela ukuthi asedale ingozi. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
UZulu obone lokhu kusenzakala uchaze ukuba amapholisa abehamba ngemoto yohlobo lweFord Fiesta bagijimise amakhombi amabili edolobheni ngesiqubu esikhulu lapho enye yezimota ebigijimiswa ichayelele kumota ebimile kuHerbert Tepo loFifth Avenue. Ngemva kwengozi leyo kubikwa amapholisa ejikele intuthu etshisayo eyetear gas canister kule imota okubangele ukuba umtshayeli wayo lomncedisi wakhe babaleke ngenyawo bachiye imota. Amapholisa agijimisane njalo le mota yesibili ku-4th Street lo-4th Avenue layo bayijikela itear gas canister zombili imota zibikwa zilumathe umlilo. Abacishe umlilo wemota zombili ngabebulawayo City Council. Kumnyaka odlule uhulumende wamisa ukuthwala kwabantu ngabezimota ezazisemthethweni ngesikhathi kuqala iziqondiso ze-COVID-19 lockdown ethi bonke abafuna ukuthwala abantu ngokusemthethweni sekumele babhalise kunkampani kahulumende eyeZupco okwadala ukuba ezinye zezimota zehluleke kodwa seziphendukile njalo emgwaqweni kodwa amapholisa ayazithatha. Ngesikhathi sidinga izwi lamapholisa ngesehlakalo lesi u-Assistant Inspector Nomalanga Msebele uchaze ukuba basalinde ukuthola udaba olupheleleyo emapholiseni. Isikhulumeli samapholisa kobulawayo i-Inspector Abednico Ncube utshele iStudio 7 ukuthi ubengakazi lutho ngalesi sehlakalo amapholisa kuleli dolobho athwalise imichova eminengi kadalala ngoba besithi ayibhalisanga ukuthi isebenze phansi kwenkampani kahulumende iZupco. Ngimele iStudio 7 wobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Kusenjalo uNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lesiphathamandla senhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association uMnumzana Thembelani Dube yena osibonele ngawakhe lokhu kusenzakala.
Uthe kusenzakala lokhu bengikobulawayo phakathi esidikidikini ngikubonile amakhombi lawa esitsha. Thina njengenhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association kayisikho esikukhangelela ukuthi amapholisa akwenze. Amapholisa umsebenzi wawo ngokuvikela abantu, sikhuluma nje kulobu dlovu obenzakala edolobheni, abantu bayabulawa, abantu bayalinyazwa. Asikhangelelanga ukuthi amapholisa abe sesiba ngabantu abahamba bechisa izimota. Nxa imota kuyikuthi ingenile kungekho khona emthethweni, kumele ukuthi bayibophe umnikazi wemota abhadale imali kumbe abotshwe not ukuthi imota ngakuyukuthi kayekho emthethweni ibisitshiswa ngoba ukutshisa kwemota khonakhana sokubangela izinto eziningi kakhulu sokungatha la ama-properties abantu ngoba imota lanithe isitsha bekuphambi kwakonake lapho kujale kumakhona imota lezaza amabhatlana avele yarai so khonaphana kula bantu abaningi abasebenzela khonaphana bebengalimala kumbe abantu kade bephakathi kwemota ntana bebengafa balimala abanye khonakhana kasikukhuthazi ngoba amapholisa akwenzile aqeda lapho agijima abaleka nge-focus besekukhangele wonke akusenzakala.
Abahlali bona bathini ngokuhlutshwa kwamakhombi lokho njengoba amabhasi ezukhosi sizwa kuthiwa lawo kanele?
Okumqoko kumele abantu bakuzwisise ukuthi ukungena kukazukho abantu bakwemukela ngezandla zombili bekhangela ukuthi bazaphathwa kuhle. Ukungena kukazukho kwaphinda njalo kwalambisa ezinye izimuli ezaziphila ngalaba bantu ababeqhathwe kulawo makhombi. Ukungena kukazukho kwaba yilokhana esithi khona i-top down approach ukuthi abantu abayiwo abasemgwaqweni kade besebenza labantu basuka bafuqelwe eceleni. Akusazange kwaba le-consultation esingathi i-broad consultation ezenza ukuthi wonke umuntu akhwabithe ukuba ingxenye kazukho. Ngokunjalo-ke zikhona ezinye indawo vele emalokitshini lapho uzukho angafinyeleli khona ngokunjalo-ke kugcina kuncede wona lawa amakhombi okuthiwa kawakho emthethweni okubangela ukuthi abantu bakubone ukuthi amakhombi wona lawo lanxa engekho emthethweni kodwa bona yibo aqakathekile ngoba uzukho uhamba ayephele lapho kuthiwe kaphelele khona. Ngakhathi umzekeliso kwamanye amalokithi lapho abantu ababejayele vele ukwehlela khona sabe sehleli khona ngenxa ukuthi uzukho uzabatshela ukuthi thina kwathiwa sihamba la siye kumalaphana. Ufica ukuthi abantu sebehamba umango omude 1 kilometer to 2 kilometers bezama ukuthi bafinyelele ezindlini zabo kanti bekuqala amakhombi lana abevele ibhode bangenisa abantu ezindaweni zabo okungasenzakaliyo ngenxa yokuthi uzukho laye ulemthetho yakhe abuya layo amakhondakta lamadrayiva lawana ungathi uyawatshela ukuthi lapha bemfuna ukusala laphana
lo umnumzana Thembelani Dube onhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association ubexoxa icengweni lontungameli Nkomo weStudio 7 ekoBulawayo. Ubona ngenhlelo zentuthuko eHarare umnumzana Jafatswa Mokuti uthi ukudilizwa kwezakhiwo zalabo abathengisela endaweni ezingahlelwanga ngokusemthethweni yisinqumo esathathwa lidale labaphathi ntambo bakahulumende ngenjongo yokuqoqa kuhle amadolobho lokuqeda inkohlakalo yabantu abathengisela abanye umhlabathi ngaphandle komthetho. Lokhu kusolwa ngabalwela amalungelo abagoqela abenhlanganiso ye-Crisis in Zimbabwe Coalition. Inhlanganiso le ithi okwenziwa nguhulumende yikwephula amalungelo oluntu kanti njalo ithi kufana xathu lokudilizwa kwezindlu zabantu abafika phose izigidi 700,000 nguhulumende weZANU-PF ngomnyaka ka-2005 ngohlelo lwe-Operation Muramba Tswina. Ubona ngokuthuthukiswa kwezabelo kubandla le-MDC Alliance umnumzana Cecil Zwetsayi laye ukusolile lokhu esithi akulunganga ukuthi uhulumende achithe indlela zabantu zokudinga ukuziphilisa khona kungela misebenzi kanti lo mkhuhlane we-COVID-19 lawo ubahile. Izakhamizi zeGwanda zithi ikhomishini ekhangelelwe ukubunjwa ezaphenya amacala okuhlukuluzwa kukaZulu ngabezomvikela elizweni kumele ibe ngezimeleyo hathi ngebizo kuphela kodwa langezenzo. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngugcweleyo.
Izakhamizi zeGwanda zithi lanxa zisamukela ukubunjwa kwale komishini zesabela ukuthi kayisoze yaba ngezimeleyo ngeqiniso okungadala ukuthi ingasebenzi kuhle. Izakhamizi zeGwanda zibuye ngobuningi lamhlanje ukuzohlangana lequla lekomiti edalwe lephalamende ebona ngezomvikela lapho eziveze imbono etshiyeneyo. Umnumzana Justin Mazale olilunga le-Heal Zimbabwe uthi likomishini kumele izimele yodwa.
ibe independent njengebizo layo ingabi ingoma ibe independent in the sense that i criteria ezasetshenziswa to constitute the commission leyana ibe independent then lama commissioners angkhona abe independent in the truest sense ngoba in other commissions zibabe sesibone abantu be deploy along political lines or be ambushed in the name of a commission therefore compromising the independence of that commission
amazwi la asekelwe ngumnumzana Wellington Are othi labo khatshwa kule commission kumele kube ngabantu abalesithunzi
kufuna kube clear kubhilileni ukuthi kungena upgrade should be abantu of integrity ngoba sinazela ama commissions acasa ungena abantu who are abangathi militants of the same violence futhi bese investigate abantu kufuna sokulimaza i confidence ukuthi kambe i commission ingafeza namsebenzi wayo engabantu abadinga imisebenzi sebephelelwe lapha besebenzela khona siyadinga ama edlelo elisha
umnomzana Ndaniso Mpande uthi ufuna le commission ihlolisise njalo amacala adalwa ngabezombusazwe ajawe zomvikela kuphela
ngiqinisekile uthe uchazise uthe ukuhlukunyuzwa ngamasosha namapholisa awusakhulumanga ngokuhlukunyuzwa izinkokheli lina lihlukunyeza abantu ikhomishini kayikhave lalapho abantu behlukunyezwa zinkokheli
unkosazana Linda Mpofu isakhamuzi seGwanda uthi yena ukhathazekile ngodaba lokuthi likomishini izacubungula amacala adalwe phakathi kweminyaka emithathu edluleyo kuphela
kade ngicela ukuthi i-commission ezafakwa leyi icela ukuthi idile with ama-violations that were committed since independence okugoqela igugurahundi sisehla sikuya ku-2008
amazwi la asekelwe ngunkosikazi Sithabile Chuma
nesingaka so sikwazi ukuthi icala kaliboni kulamacala athize angenzakala emntwaneni umntwana urethiwe abazali bakunguza bakwenza kwangikhaya sebekwenze kwangikha umntwana sekhulile sekwazi ukuthi yena wadluliswa icala lakhe sothiwa i-3 years phela siyehlo
unkosikazi Sibusisiwe Moyo uthi le commission akumelanga iqhathe amaxhegu
kathi ungani ungabi khona abantu abasesebatsha abafika imisebenzi bakho abantu bathi abafundla bama-degree basezezinhle abalanda imisebenzi kodwa o-retired okubethatha imisebenzi yabantwana sigraduate abantu abaningi lapho ama-university abangela misebenzi kathesi kodwa ulabo-retired abobanibani abadala hlali phansi badala ekuthele abantwana emgwamekwane
umgcinisihlalo wekomiti ezomvikela umnumzana Levi Mayihlome uthe baza kwamukela limbono ezakhamizi eGwanda njengoba injalo iyehlanganiswa nembono yabanye elizweni jikelele phambilini ngokuthi likomishini ibunjwe ngimele umsakazo kwe-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube
Umbiko oyethulwe lugathawo olubona ngezempila kahle izolo uthi igcikwane le-coronavirus selihlasele abanye njalo abangamachumi ayisiyangalombili lantathu elizweni labulala abayisithupha lokhu sokukhuphula inani labantu asebehlaselwe yileli gcikwane selokhu laqhamukayo ngomnyaka odluleyo laya kumachumi afika phose inkulungwane ezine 39,321 labulala abedlula inkulungwane lamakhulu ayisithupha 1617 asebehlatshwe ijekiseni yokuvikela i-COVID-19 sebesedlula inkulungwane ezingamakhulu ayisithupha 689,397 Live Talk namhlanje kuhlelo lwe Diaspora Forum siqhubeka sihlaziya ukuphathelane nomkhuhlane we COVID-19. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Joe Biden weMelika olubhekise eEurope namuhla ubeyaphatheka emhlanganweni we-G7 Summit lowe-NATO aphinde akhulumisane nomongameli Putin weRussia umongameli Biden uthiye eqongosele ukuthi uzakwethula uhlelo oluzaphathisa ngenjongo yokulwisana negcikwane le-coronavirus emhlabeni jikelele. Iziphathamandla ze-Afghanistan zithi abantu abakade behlomile bahlasele ihofisi yenhlanganiso ezimeleyo eBrithani e-Hello Trust ebona ngokususa omaqophula kulelo lizwe. Esigabeni se-Bagan kwabhubha abalitshumi kwalimala abadlula itshumi lambili. Inhlanganiso yeBrithani e-Save the Children yethule umbiko namhla othi ngomnyaka ka-2020 abokholo lwesimoslem abedlulisa amalawulo eMozambique bathumba abantwana njalo ichuchuze lokhu isithi sokuvamile kumalwecatsha. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa ndawonye la kulelo lizwe sezisesabela ukuphazamiseka kokuhlatshwa kwazo ijekiseni yokwenqabela igcikwane le-coronavirus kulandela ukumiswa umsebenzi kwamphathintambo ogatsha lwezempilakahle uDokotela Zweli Mkhize. UThuso Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Umongameli Cyril Ramaphosa umemezele ukuthi usemise umsebenzi umphathintambo ogatsha lwezempilakahle uMnumzana Zweli Mkhize ulandela insolo zokuthi kule nkampani yaphiwa umsebenzi lugatsha lwakhe ngendlela engekho emthethweni. Inkampani ye-Digital Vibes yaphiwa umsebenzi wezokuxhumana kwalolu gatsha lozulu ikakhulu endabeni zomkhankaso wokulwisa i-coronavirus. Sekuvele imbiko yokuthi abanini bale nkampani ngabangane bakamnumzana Mkhize. Sekubuye njalo kwavela futhi ukuthi umntanakhe waphiwa imota yile nkampani yaphinda futhi yahlawulela ukulungiswa kwamalayithi emzini wakhe uMkhize. Umongameli Cyril Ramaphosa usethe uMkhize ahleshe esikhundleni sakhe alungise indaba zakhe lezi. Lokhu-ke sekulethe ukukhathazeka okukhulu ezweni jikelele nakuzizalwane zeZimbabwe ezilokhu zilindele ukuhlatshwa ijekiseni lokuvikela i-COVID-19. Iningi lithi njengoba kusahlatshwe abantu abaphansi kwesigidi lengxenye less than 1.5 million phakathi kwabantu beSouth Africa abedlula izigidi ezingamachumi ayisithupha over 60 million lolu hlelo luzaphazamiseka kakhulu. Abanye njalo bathi uMnumzana Mkhize umiswa umsebenzi ngesikhathi izabelo ezibalisa iGauteng, Free State, Northern Cape le-North West sezingena kuhlandla lesithathu lokuhlasela ngamandla kwe-coronavirus. Inengi-ke lababethemba uMnumzana Mkhize ekulwiseni i-coronavirus bathi kungenzeka ukumiswa kwakhe kuphazamise ukwenqabela ngokuhlasela ngamandla kwe-coronavirus. Ingcitshi kwezempilakahle uMnumzana Harry Moulter uthi kukhangelelwe ukuthi i-third wave ihlasele ilizwe lonke maduzane.
Sikhangelele ukuthi i-third wave ingene elizweni lonke phakathi kwamalanga alitshumi.
Kodwa-ke ngcitshi kwezombusazwe uMnumzana Mcebisi Ndletshana uthi uMnumzana Ramaphosa wenze kahle ngokumisa uMnumzana Mkhize umsebenzi.
His constant appearances on TV are a reminder of the spirit of corruption. It takes away from the message about fighting the pandemic, and so the president realizing that.
Nakwelinye icele inani labahlaselwe yi-coronavirus kwele South Africa selidlalela kuzinkulungwane ezinhlanu ngosuku around 5,000 per day. Kanti-ke labavalelwa ezibhedlela belalo umkhuhlane selesanda. Lokhu sekulethe ukukhathazeka okukhulu kuzalwane zeZimbabwe ezikhangelele ukuhlatshwa kwele South Africa. Isizalwane seZimbabwe uMnumzana Crispin Yoni uthi bakhathazekile.
Ukumiswa kwakhe sokusitho ukuthi inhlelo seziyokuma, lama-plans akhe abe khona azokuma. Kuzokwenza-ke ukuthi kube lenguquko thize ebantwini ukuba ba-vaccinate. Lokho kuyinto embi kakhulu.
Esinye isizalwane seZimbabwe uMnumzana Gretman Khwebu uthi loba kungaphazamisa inhlelo ze-COVID-19, umongameli Ramaphosa uphe isibonelo esihle sokuthi inkohlakalo kayifuneki loba umuntu elesikhundla esiqakatheke kanganani.
LaseZimbabwe mhlambe ma ungathi lake kuqinisa isandla kubhekwabheka ezinye izinto, mhlambe singathola ukuthi zikhona izinto ezinye ezimoshakala ngaphansi kwamakhapethi singabona ukuthi kwenzakalani. Ya khona nje kusuka kwebuhlungu ikakhulu nina mayele izizalwane lithembele kubuhole ukuthi hayi yibo buzosikhokhela kodwa uthole ekugcineni sokuyibo obungathi kuyaphambamisa ezinye izinto.
Sekusedlula isigidi lezinkulungwane ezingamakhulu ayisikhombisa over 1.7 million asebehlaselwe yi-coronavirus kwele South Africa. asebefile bona sebesedlula izinkulungwane ezingamachumi amahlanu lasikhombisa over 57,000. Minnesota 7, Johannesburg, South Africa, inguthuso Khumalo.
Kusenjalo, abeZimbabwe abaphila ngokuthenga lokuthengisa impahla emazweni angomakhelwana afana leBotswana leSouth Africa sebekhuthazwe ukukhangela ezinye indlela zokuqhuba umsebenzi ngesikhathi belinyazwe kakhulu ukumemetheka komkhuhlane weCOVID-19. Intatheli izindaba iStudio 7, umqondisi Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseGaborone kweleBotswana.
Umqondisi wenhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association, uMnumzana Michael Ndiweni, uthi kuqakathekile ukuthi abakubhizimusi yokuthenga bethengisa impahla bechapha emncele badinge indlela ezintsha zokuthola imali.
Njalo ke njengenhlanganiso sizamile ke na ukuthi siwafundise ukuthi bezame ukukhweza izinga lokwenza impahla elizweni. Baproduce impahla kwanapha ezifana lokuthunga bethengisela khonapha elizweni, ezifana lokwenza imithi yokusebenzisa ezindlini, ezifana lokwenza ukudla okungathengiswa ezitolo. Imizamo esizamayo ukuthi abantu baphile ngaphakathi, njengoba amabhoda evaliwe kunje kuzoba nzima ukuthi sithi silindile ibhoda izo ivulwa.
UMnumzana Ndiweni uqhubeke wathi sebezama ezinye indlela ezifana lokuthi ababhizimusi yokuthenga bethengisa impahla besebenzisa indawo ezikheneyo ezifana lebulenjini njengoba imingcele isavaliwe ngenxa ye-COVID-19.
Okunye futhi njalo ukuthi sesibafundise libasi bathengise ebulenjini, basebenzise social media ukuthengisa, basebenzise o-Facebook, basebenzise khonokho Twitter, lapho bathengise kanjalo.
UMnumzana Rodwell Moyo othengisa okufana le mithi ukhala ngokuthi i-COVID-19 isibalimaze kakhulu esikhwameni.
Thina ama-traders sile problem yama lockdowns. Ngesikhathi ze lockdown kwabanzima because of ama social distances, abantu abasebenza emsebenzini etheneyo lakhe nale manufacturing bebebalutshwane, osokubangele ukuthi imithi esiyifuna ukuyi-exporta ishode. Zithi nje ngikhuluma nginama orders ekhampani eseBotswana, ama company eBotswana they've been surviving on my company ngama exports, but kathesi bayahlupheka because ama products kawakho.
Uthi iningi lamabhizimusi liyakhwabitha impahla yabo, kodwa uhlupho ukuthi amankampani abathenga kweZimbabwe ayehluleka ukusuthisa umkambo wabo.
Ama-orders akhanya sibili from eBotswana maningi kakhulu, but uhlupho esesilalo ukushota kwemithi lapha ekhaya ukuthi sibanikeze. We are actually begging ukuthi sizuze kuma-manufacturers ethu, sibakhuthaze ukuthi we-manufacture kube kuningi ukwenzela ukuthi sikwanise lathi ukunikeza abanye wethu makhelwana njengeBotswana.
Kule iningi labeZimbabwe abakubhizimusi yokuthenga ikakhulu impahla esigqokwe leBotswana leSouth Africa besiyathengisa imkambo yama-flea market. Inhlanganiso yobona ukungena lokuphuma kwabantu emazweni e-International Organization for Migration, IOM, ithi umkhuhlane we-COVID-19 usilimaze amabhizinesi ikakhulu kwalabo abaphila ukuthenga lokuthengisa bechapha imncele. I-IOM ithi ibhizimusi edalwa abathenga bethengisa impahla bechapha imncele yenza ukufika amachumi amane ekhulwini, i-40% kuyo yonke ibhizimusi yokuthengiselana emazweni asemhlubuleni weSADC. Ngingumqondisi Dube oyindaba zeStudio 7 ngeGaborone kweleBotswana.
Okwamanje ke sizwe umbiko oveza umbono kahulumende weMelika.
Udaba olulandelayo luveza imbono kahulumende weMelika. Uhulumende waleli lizwe ukhathazekile kakhulu ngokwenzakala kwele Ethiopia, ikakhulu ukuhlaselwa kwabantu abahlala esigabeni seTigray. Abantu beTigray baqhubeka behlukuluzwa njalo amalungelo abo esephulwa ngendlela ezimbi, kanti njalo abedlula isigidi babhekane lendlala emangalisayo. Kodwa uncedo lokudla oluqondiswe kubo luqhubeka luvinjwa ngamabutho ase-Ethiopia la kwele Eritrea kanye labanye abahlomileyo abaphatheke kulimpi. Elemelika liyakusola kakhulu ukubulawa kwabantu, ukududulwa kwabo besuswa emizini yabo, ukudlwengulwa abakwenziwayo kanye lokuhlukuluzwa nezinye indlela ezitshiyeneyo. Kutsho unobhala obona ngobudlelwano basemelika lamanye amazwe, uMnumzana Anthony Blinken, uqhubeke wathi, sikhathazekile ngokudilizwa mahlayana kwempahla yabantu egoqela lapho abathola khona amanzi, izibhedlela lokudilizwa kwezakhiwo ezitshiyeneyo okwenzakalayo eTigray. Elemelika lixwayisa uhulumende wele Ethiopia ukuthi ajezise bonke abaphatheke ekuhlukuluzeni uzulu, avikele abantu njalo avumele uncedo lokudla lubafinyelele. Lanxa kulokuxoxisana okugxilileyo, kutsho uBlinken, labo abaphatheke kulimpi abakathathi amanyathelo okuqeda ukulwisana kwabo. UBlinken oxwayise uhulumende wele Eritrea ukuthi aphange akhuphe amasotsha akhe kwele Ethiopia. Uthe njalo nxa impi le ingamiswanga ngokuphangisa, abantu balakho ukubulawa yindlala ngoba bengatholi kudla. Ngokwenzakalayo kwele Ethiopia lokhu, uBlinken wazise ukuthi iMelika isizancitsha amavisa labo abakuhulumende kumbe abake babakuhulumende wele Ethiopia, amabutho labo abahlala esigabeni se-Amhara lamabutho eqembu leTigray People's Liberation Front. Wona alesandla kulimpi njalo enqaba ukuqedwa kwayo. Labo abephula amalungelo oluntu eTigray kanye lalabo abavimba ukuthi uzulu walesi sigaba athole ukudla, labo abasoze bawaphiwe amavisa okuya eMelika, ngitsho lezihlobo zabo. UBlinken ukhuthaze uhulumende bamanye amazwe ukuthi labo bathathe amanyathelo afanayo. Phezu kwalokho, iMelika isiyehlise uncedo elupha ele-Ethiopia, kodwa uBlinken uthe bazaqhubeka ngolunye uncedo oluphuthumayo oluqondiswe ebantwini abahluphekayo kulelo lizwe. Uthe njalo imigoqo eyafakelwa ele Eritrea iMelika izaqhubeka. IMelika izimisele ukusekela imizamo yokuqeda impi eseTigray njalo incedise uzulu waseEthiopia akhomisane umlotha kube lokuthula kulelo lizwe. Lawo bekungamazwi aveza imbono kahulumende weMelika.
Lo bekungumbiko oveza imbono kahulumende weMelika. Singakehlukani ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Amapolisa akobulawayo abikwa ichise amakhombi amabili enzikini yedolobho namhla ngemva kokuwagijimisa ewethesa umlando wokusebenza ngaphandle komthetho. Izakhamizi zeGwanda zithi ikhomishini ekhangelelwe ukubunjwa ezaphenya amacala okuhlukuluzwa kukaZulu ngabezomvikela elizweni kumele ibe ngezimeleyo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa Studio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na7:00.